sithi uhulumende weZimbabwe sokungathi engavula umngcele, sike sabhala incwadi sayihambisa ku-ministry kumbe ugatsha olubonwa ngomnyango wezangaphakathi yabathi i-Home Affairs le-Cultural Heritage. Sithi uhulumende weZimbabwe kakhangelisise udaba lokuthi umngcele uvulwe ebonisana ndawonye lohulumende weMzantsi Afrika khonapha ukuthi kube le mzamo yokuthi abantu abathengisayo bathole ithuba lokuthi bayethenga impahla, kuvulwe izitolo ezilungiselwe ukuthi abantu bathenge baphenduke, njalo futhi kube phiwe imibhongaphetshana ukuthi bebe bechaphe umngcele bayethenga baphenduke, futhi kanjalo belandela iziqhumo zenzezekiweyo inhlanganiso ezempilakahle umnyaka emhlabeni onke jikelele, i-World Health Organization. Kube lokuthi kusetshenziswane phakathi kwabakhangele ngomnyango wezangaphakathi kuleli laseMzantsi Afrika ukuthi abantu abachapha umngcele bakhangele ukuthi bayalandela izinqumo ezizebeke zizangabemethekisa umkhuhlane we-COVID-19, ngoba sibonile abantu bephuma lapha ebulenjini begonjezele ngamasotsha akwele Mzantsi Afrika bekhala ngokuthi ukudla kuyadula elizweni, imithi iyadula njalo futhi kwezindawo kayikho, kodwa kungcono baqume bangene iganga bayethenga kwele South Africa. Sibonile omama bezikhulumela ngemilomo yabo besithi bona kungcono baqume begula benjalo, but ke ingozi ukuthi basebengazifaka engozini zokuthi babanjwe iganyavu bathathele impahla kumbe balimale kakhulukazi, futhi baphinde kwengeze amathuba okuthi umkhuhlane lowo memetheke, ngoba nxa bengena kula muntu abakhangelayo bahlolayo ukuthi balawo kumbe balawo.
Ngesikhathi uhulumende ekethisa kuziqondiso zokulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane, isezwa esithi abantu abazisebenzayo ababhalisa kuye yibo abazavunyelwa ukuthi babuyele emsebenzini bavule amabhizimusi abo. Yebo, bakhona yini abangamalunga enu asebevulile?
Ye, abanye sebabuyela endaweni zokuthengisela, kodwa ke sisazi ukuthi abathengisayo lapha abethengisela khona abanye kwathiwa basuke bayethengisela kwezinye izindawo ezithize ngoba sukuvala abathengisela khona. Ngokunjalo ke abanye baloke bemelele ukuthi uhulumende wesabelo avule indawo zokuthengisela lezo azithembisileyo. Sike sizwa kumaviki apheleleyo ukuthi kuzavulwa indawo ngicabanga ukuthi ezimbili, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi ngakuyaphangiswa basheshe bavule lezo ndawo abantu basebenze. Yikho ke okunganiki kunzima nxa sikhuluma nje kunje.